Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Chona njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 15 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba bekuvele kwenziwe umnankagwaba kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe.
Idale le-High Court lithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalaba njengomahluli omkhulu uChief Justice akukho emthethweni. Ngakho ugatsha lwe-Judicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe lesi sikhundla.
Bazaphanyeka i-appeal, bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize.
Lanxa abalwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bethokoza, uhulumende uthi uzaphikisa lesi sinqumo. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi siqede inkukhu zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalaba njengomahluli omkhulu uChief Justice ngumongameli Emmerson Mnangagwa akukho emthethweni. Linkantolo ithi uMalaba ugcine ukuba ngumahluli izolo ebusuku lapho afikise khona iminyaka yokuya kumpentsheni engamatshumi ayisikhombisa 70 years njengalokho obekuthiwo isisekelo sombuso singakatshintshwa. Ugatsha lwe-Judicial Service Commission luhle lwazisa ukuthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe isikhundla sikaMalaba okwamanje. Kodwa luthe uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo. Udaba lolu luhluzwe ngabahluli be-High Court abathathu, uJustice Happias Shawu, u-Edith Moshore, loJustice Irena Charewa, ngemva kokuba amagqwetha enhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe kanye lawe-Human Rights NGO Forum ephikise ukuqheliswa kwe-contract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Umnankagwa wenze lokhu ngemva kokuguqula isisekelo sombuso ebesesimupha amandla okwengeza isikhathi sokusebenza kwabahluleli be-Supreme Court kanye labe-Constitutional Court nxa sebefikise isikhathi sempentsheni. Esethula isinqumo lesinamuhla uJustice Shawu uthe umthetho kawuvumi ukuthi uMalaba labanye abahluleli benkantolo zombili baqheliselwe iminyaka yokusebenza ngoba bebesezikhundleni ngesikhathi isisekelo sombuso siguqulwa. Ngokunjalo uJo uthe uMalaba usekumpentsheni kusukela nje ebusuku izolo. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabantu abanengi. Sixoxele gqwetha umnumzana Machoba Nancube.
Isinqumo sedale lalamhlanje isinqumo esihle kakhulu njalo esifuze sanyukelwe ngumuntu wonke ngitsho la uhulumende oqobo. So isinqumo lesi ngibona siqonde kakhulu ngoba ngendlela i-amendment le ebisenziwe ku-constitution bekusemgceke ukuthi ifuze ukuthi benefite ubaba uMalapo, kodwa nxa sikhanye isekelo somuso sithi lo obese sikhundleni kafuzange abenefite nge-extension through i-amendment le.
Ngobani esingakhangelela ukuthi abe ngumahluli omkhulu omutsha, njalo ubona abe-Judicial Service Commission abakahulumende balakho yini ukuphikisa isinqumo sanamuhla lesi?
Kunzima ukuthi singathi umahluli ofuza ukuthi angene endaweni kaMalaba kungaba ngubani. Kulobunzima kakhulu ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi kufuza ukuthi laba bakhangelwe kulandelwa sona isisekelo sombuso. Kodwa engikunanzelela yilokhu abantu singakajabuli kakhulu. Ngikhangelele ukuthi iJSC kunye lohulumende ngenxa yendlela ebephikisa ngayo ukuthi bazaphanyeka i-appeal, bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize until i-appeal leyo ingene kwenziwe isinqumo ngayo. So ke kathesi asike silinde kancane sibone ukuthi kwenzakala.
UMnumzana Machobana Ncube ligqwetha umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ongomunye wamagqwetha aphatheke kudaba lolu uthi bayathokoza. Amazwi kaBiti agcizelelwe lilunga lebandla lakhe uMnumzana Edwin Ndlovu.
Siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba bakuvele kwenziwe umnankagwaba kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe. Njalo ke umthetho usitsho ukuthi umuntu anganelisa eminyaka engu-70 angaqhubekeli phambili engujaji ke enkantolo ke enkulu. Yikho ke okwenziwe yikhothi kuyathokozisa kakhulu, kuyinto enhle. Balandele umthetho oyiwo wabhalwa ngabantu ngomnyaka ka-2013 bawuvumelana njalo kureferendamu, into ethokozisayo kakhulu leyo.
Abalwela amalungelo lani abamabandla aphikisayo lihlezi likhala ngokuthi imithethwandaba isebenza yeyamele kuZANU-PF. Kodwa nxa sikhangela okwenzakale namuhla singathi lokho kuliqiniso yini?
Yes, yasho thina ukuthi ke izinkantolo lezi ke zithunjiwe ke libandla leZANU-PF ke lohulumende kaMnangagwa. Liqiniso lona lelo, into esingayitshintshiyo yena leyo. Abakwenzileyo ke lokhu namhlanje ukuthi bafake isinqumo sokuthi ke uMalaba akumelanga ke contract yakhe ingezelelwe indlela eyenziwe ngayo kwakukho emthethweni kuyasithokozisa. Ikanti njalo ke yiwona ama-judges abevele ethwele nzima ngoMalaba nxa abantu balandelela kakhulu ke indaba kalo uJustice Ndewere lo seqothwa umsebenzi uMalaba esithi ehlile ukusebenza ke wakhipha ubufakazi bokuthi bengamajaji bayethuselwa kakhulu ke nguChief Justice. Bayatshelwa ukuthi banganiki abantu abathile ibheli kumbe banika abantu abathile ibheli bangenzi lokho kumbe bayenze lokho. So kukhanya lawo ama-judges ke besethwele nzima ngayo lundoda. Ikanti ke sasinanzelela ke ngesikhathi beku-interview ama-judges izindlela ayebaphendula ngayo, indlela ayikhulumisana labo ngayo, kwakungani umuntu okhuluma labafana bakhe nje abelesa inkomo. Kwakungatshengisi inhlonipho ukuthi ukhuluma labanye obaba labomama abantu abadala abafundeleyo abaqeqetshileyo abangojaji njengaye. Wayebayisa kakhulu, ebakhangelela phansi. So mboni ngani lakho khona lokho kubenze bafisa ukuthi balandele umthetho njengomthetho.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance. Lanxa ilunga leZANU-PF njalo eligqwetha uMnumzana Paul Mangwana yena obesemthethwandaba eyalile ukukhuluma ngalolu daba, ilunga laleli bandla uMnumzana Belief Gawule utshele iStudio 7 phambilini kwesinqumo lesi ukuthi uMongameli Mnangagwa kumele aphiwe amandla okukhetha umahluli omkhulu njengokufuna kwakhe.
Into yokhona lapha yikuthi uMnankagwa ungabantu, ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini. UMnankagwa vele kumele abe lamandla, ngoba engaswela amandla ebuye Musa umnanga kwa nguyo mele abantu noma ngoku president amandla uyadinga ekubuseni kwakhe ngoba uza enza njani izinqumo engalamandla uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe usho ukuthi ngabe kusenzakala izinqumo ayedinga ngabe amandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe uma ngabe umele amandla ukuthi sakwenzeke ezokwenzeka amandla ayadinga.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi wezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abaningi kakhulu abakhangele zamalungelo abantu amagqwetha lenhlanganiso ezizimeleyo bezivele zingathabanga ngodaba lokuthi umnankagwa udecide ukusebenzisa amandla akhe okuthi ebe labameli abaningi ephalamenti kumbe ngithi besebenza njalo labo Monzora ukuthi be-amende u-constitutional number amendment number 2 onguye onike amandla umongameli welizwe ukwenzela ukuthi enelise uku-extenda i-contract tika malaba lokuthi ethi khona umuntu oleminyaka eyi-70 uyavunyelwa ukukontinua engujaji ehumbe ngu-chief justice njengomalaba. So mbona ngani izindaba ezinhle lezo sikhangelele ukugcinwa kwe-constitution yeZimbabwe lokuthi khona sisalabo abantu esingathi ngama-judges asahlonipha umthetho welizwe kumbe alesibindi sokuthi enze i-judgment enjalo ngoba aso-judgment elula leyo ngoba kisana naloko kufunakala ngumongameli okufuna ngumongameli elizwe kodwa ke mbona ngani benze into enhle ngoba abantu abaningi bebekusola lokho kwenziwe ngumongameli elizwe.
Umnankagwa ubona lomphatha njani lolu daba njalo ukukhona yini mhlawumbe singabona ekwenza emthethweni kanye lakuhlangothi lwezombusazwe?
Ngiyethemba ukuthi umnankagwa indaba le ayimphathanga kuhle ngoba the whole issue about amendment number 2 bekuyukuthi enike umalaba kumbe ethole amandla ukuthi extend i-contract kamalaba umalaba enelise ukuthi ehlale engu-chief justice even though besefikisile iminyaka eyi-70. So definitely lapha khona kathesi bayacabanga labangani bakuthi what can they do legally and what can they do politically. Ngeke ngabuza amagqwetha amaningi lapho ukuthi bayenelisa yini uhulumende weZimbabwe kumbe iminister of justice iyenelisa yini ukuthi iyaphile i-judgment lay kukhanya ngani baza kuzama kumbe kuyeneliseka kodwa ke kuzaba lama challenges because that means yena umalaba ngokwakhe kasozeyenelise ukuthi ehlale eyilalele indaba le.
Isinqumo lesi singathi sipha uZulu weZimbabwe ithemba na lokuthi lanxa kungaze kubunje imithetho emibi uyenelisa ukuyiphikisa emthethwandaba aphumelele?
Uzananzela ukuthi indaba ka-Chief Justice le ayisiyo kuphela nje indaba yemthetho emibi kodwa kule politiki phakathi. So even amanye it can also be a sign of factionalism within iZANU ukuthi kuyalwiwa kubanga umbuso ngoba uzacabanga ukuthi i-amendment number 2 le ibuya le clause yokuthi akusela u-running mate u-president uyazikhethela yena u-vice president o-vice president abafunayo. So kungaba nje ngeyinyama cases nje esuke ya hamba the other way around but siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende weZimbabwe ujalo ukuwina khonapha singazi njalo ukuthi iaphili yabo izahamba njani bangagcina bewinile.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba ngamachumi amane lane 44 ababanjwe lumkhuhlane. Asebebhubhile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1582 labo asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38535. abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ichumi lanye 11,585. Abahlatshwe esibili bangu 11,636. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 571,460. Kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 203,781. Kwezemaphandleni lamhlanje abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkukhu zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Walpet Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezi zikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola urhulumente besithi ukhanya ngingazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni nemfundiso kanye lemithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu laye esikube khona. So kwesisithathu wenidoze omunye engadozi kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulayo lezane ezidozwe ngoba abanye bathi ezidozwe ziyafa. Ezidozwe lazibe sezisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Ilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi eNandeni Mnumzana Dennis Moyo othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu kuthiwe bona abantu laba bazahamba bethontisela inkukhu. Uthi uyananzelela umuntu abamnika lowo muntu uthi ayithontisele inkukhu yena uvele kafuna ukuthi athontisele zona ezakhe. Njalo lama measurement lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just over drop uthole ukuthi umuntu lwana uphelele at least kumbe ngithi emizini emibili kuphela. Le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Lesokusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu sezinjani sezifika inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe urhulumente uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola urhulumente ubhizi ugijima onikana labantu inkukhu onika labantu abangelazivaya amabroyila ngingafakwa indawo emzingwane esikithi ngathola bebhizi ani bephiwa ama-150 amabroyila kodwa uthola ukuthi nomuntu wakhona akalazivaya. Uthi ngabe urhulumente ngurhulumente ozisayo aqale anike abantu izivaya siyagwanisa ngasinika izivaya bese sisenelisa ukuzifiyela inkukhu zethu ezemakhaya ngoba vele izo inkukhu ezinjani ezile production. Le mithi enkukhu vela siyithole sile urhulumente uthi uya ema-famous lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibona eGwanda North njalo engumtshalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi okuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuthi sibe lama-700 ngenyanga eyodwa. Sesafunda lapho kungathengiselwa khona izinkukhu zethu sile marketing department lethu njenge-Green Pastures. Siyathengisa eGwanda, sithengisela kibo-Coolant, kibo-Afghan butchery lamanye ama-restaurant akhona phana eGwanda.
Unkala uthi bangamathumi amabili kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezi muli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama-school fees kawasahluphi kuma-members ethu, amabhuku, ama-exercise book bayathenga, ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esisuka khona bebencediseka kakhulu abazali sibili ngoba eyokuthi bathengele abantwana inkukhu ibitholakala ngalolu hlelo lokufuya ama-broiler.
Inhlanganiso ezimele e-Hand in Hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi uNami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-Hand in Hand uthi baqhubela umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwano phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye labo bonke abaphathelane ukuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqinini.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni iyehlule. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Mube.
Siyabonga Albert, siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uzithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula isimo esisemajele.
Beguqelana njalo kuchaywa abantu babechayelwa
ukhanya ngumthetho wakhona ukuthi nxa ukhuluma lamagadile kumele uguqe. Xa ungaguqanga bangayekela ukukuthanga lenhlanhla kodwa ubekwazi ukuthi uzazifola injama ezemhlaba umhlobo wonke wenjama. Abantu batha into encane ngoba ungaba nomnyama bakungenela bengu-4-5 bekhaya bakhashela indlela abafuna ngayo. Ungayendlula kubi kule ndlela yakhona yokwendlula eselini kuyathanyelwa mhlawumbe nxa uthe uthanyela waphambanisa kule ndlela yakhona yokuthanyela bangakuza ukuthi ngubani obethanyela la kuthiwe ngumuzibani bakubiza uyachaya bengathi bevule iseli liphuza ukuphuma phandle ukuyaguqa phandle kalibale liyaphuma lithaywa lonke vele ngezizathu engitsho ukuthi kulezizathu eziqinileyo into encane nje ngahambe eyoripotwa ngomunye oya kulenhlanhla la wenziwa lokho nxa kuza ukuthi bezaxoxa bakubuza ukuthi wenzeleni lokho. Kunabanye abagula ingqondo kwesinye isikhathi uyaroda nje kuyagesa bangenela bamchaye baye fake ebhasi egeza khona ngale vulishawa uyachaye sekekubona ngani kunomali ivo vele kumele kwenziwe njalo ukuhlala kusesaba.
Wawulobani owebandla lakho babelazi? Sesikhuluma ngabaphathi bejele kanye labanye ababotshiwe.
Ngangilomama okuthiwa ngokusimoyo oyingxenye yethu ku-MRP sisebenza layo ku-National Executive eyikomitimen. Ngikhumbula bembuza ukuthi isafuleli ledobileli likufakelani lapha ngaphansi kwe-sink ngokwakholobani. Wathi ngokwami lo mama uMabhanda babe bemkwabhela bentshela ukuthi akula mama la, wonke umuntu kubizwa ngamabizo. Kukanye nalokuthi umama uMabhanda baqalise ukumhlasela nokumthoka
Nkosazana, sibongele Banda, okhokhela uhlangothi lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wakobulawayo eyobulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa lonyaka izulu linile kakhulu kodwa akulabubelo udaba lwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa. Thina inhlanganiso yethu eMathebeleland Institute for Human Rights ekujongileyo yikuthi abantu bakholise njalo futhi banonzelele bengathi bathole ilungelo labo lamanzi ahlanzekileyo njalo futhi amanzi alentengo eyiyo njalo kungela izinto ezibavimbela ukuthi bathole lawo manzi.
Inhlanganiso ezifana leyenu ezibhekane lo daba lwamanzi zingani zithule? Kungakubangelwa yini ukuthi izulu line kahle?
Okwakhathesi kasithulanga, sibhizi kakhulu, siyakhankasa, siyagijima. Ngananzelela ukuthi khathesi sike saqedisa, sanda kuqedisa isichwayisiso esingathi i-research ebikhangele udlakela endaweni lapho abantu abathola khona amanzi kobulawayo nxa amanzi engekho ezindlini. Lapha kade sikhulumisa nalezi zakhamizi besitshela ngodlakela abahlangana lalo. Njalo esesikwenzile ukuthi ngemva kwalesi sichwayisiso sesike sasabela bemsakazo, sesike sabela labesingama-independent commission, ama-commissioners meleyo abunje isisekelo sombuso welizwe. Njalo siphakathi kokukhulumisana lengatha ezinehlukeneyo ezigoqela ikhansili, ama-members of parliament ngendaba yodlakela lapho abantu abathola khona amanzi, ngoba abantu bayahlukunyezwa ekutholeni amanzi ukuphambanisa ukuthola kwabo amanzi. Yikho esikwenzayo kwakhathesi.
Ngavalelisa abalaleli.
Engingakutsho kubalaleli ukuthi umsebenzi elasinika wona kasiwulahle ukuthi sigqugquzele, sikhankasele ilingelelo lamanzi, futhi njalo kasikhalali, sizaqhubekela phambili. Ningasibona sithule, kasithulanga, siphakathi kokusebenza, ngoba eminye imikhankaso idinga ukuthi siyithule ukukhuluma kodwa senze, asikhalali kwenza.
Loke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Water Action Group ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Sikhangele ebezihamba phambili. High Court ithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malava akukho emthethweni. Ngokunjalo, ugatsha lweJudicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunza nguye osephethe lesi sikhundla. Kodwa uhulumente uthi uzaphikisa isinqumo sokukhitshwa kukaMalava. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo, Ntungamile Nkomo.